Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vukanjani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazi we-Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka 12 Lwezi 2018. Igama lami nguKibu Stove. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-ZANU-PF lithi ngamanga aluhlaza ntshoko ukuthi kulabantu abaphose bathumba uMnumzana Nelson Tshamisa.
Angiboni kulo muntu ongafuna ukuthumba ubaba uTshamisa emthumbelani shuwa. Umuntu onjengaye so lebizwe aselalo lapha khona asho umuntu ongabe ngokuthunjwa nje kalula.
Kodwa-ke ibandla le-MTC lithi akumangalisi lokho kukhulunywa libandla le-ZANU-PF.
Labo abezanu abathi bona ikhudi acting angikwazi ukuthi khona bakhumbula yini ukuthi unabanyama wayesebenza lo David Coulthard wanyamalala. Angikwazi njalo ukuthi bakukhumbula yini ukuthi uDzamara lanamhlanje akwaziwa ukuthi umzimba wakhulele ngaphi.
Bethula abakucabangayo abantu beZimbabwe.
Awuphileke egoli lakho kunzima ngempela ikuzama nje, but vele impilo yasegoli ayazi vele ukuthi impilo leyana vele efuna imali, yonke into ifuna imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU-PF lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi kulabantu abazame ukuthumba uMnumzana Nelson Tshamisa webandla le-MTC ngomgqibelo evela emhlanganweni eMarondera. Okwethulwe libandla le-ZANU-PF kuhambelana lokukhulunywa nguhulumende othi uTshamisa labalandeli bakhe yibo abahlasele abantu bezihambela ngezimota zabo akade becabanga ukuthi ngamapholisa ensida. Ibandla le-ZANU-PF lithi akula muntu ongathumba uTshamisa njengoba esaziwa umhlaba wonke ejikelele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loMnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF.
Angilawo la mazwi ukuthi ngiwakhulume ngoba i-new dispensation lay ayisekho esibangiso lesiyane esokuthi even ama-CIO afuna ukuthatha abantu afuna ukwenzani lokhu nalokhu. Akusekho lokho. Angingazi ukuthi bekuyini abantu bekuzama, kumbe mhlawumbe ngibakhohlwa ukuzitshela ubana bebesa-ekta yini idrama ukuthi sibekwazi ukuba mina nxa ngukhangele angiboni kulo muntu ongafuna ukuthumba ubaba uTshamisa emthumbelani shuwa. Umuntu onjengaye so lebizwe aselalo lapha khona asho umuntu ongabe ngokuthunjwa nje kalula ngoba akula muntu ongakwaziyo ama-repercussions angona ubana kuyavusa international community yonke nabantu bonke ukuthi na labazohambe njani. So ekuveleleni ngapha mina kangiboni kulo muntu okwanileyo sibili ongafuna ukuthi athumbe ubaba uTshamisa.
Siyakwazi ukuthi ngesikhathi uZimbabwe isandukuba lozibuse kwawo lokuxokozela sibili okuthize ibandla lezanu lilwisana lebandla le-P F Zapo. Ungazani phela kungani kuyakhonapho Juma? Akunjalo.
Well, mina umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe ubaba uTshamisa bayananzelela bekhangile ubana ukhetho luwile soludlule olunye luyezana ngo-2023. Baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhanye ukuthi hhayi sebenzele ukusebenzela kwani, ngaleso sizathu singakwanisa ukubana sibavotele. Hatshi ubana kulokusilwa uloku sithi into ngiyakho bakudlebelezele.
UMnumzana Joseph Juma lilunga lebandla le-ZANU-PF sixoxelayo ekubulawayo. Kodwa uMnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MTC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Tshamisa uthi akumangalisi okwethulwe nguhulumende lebandla le-ZANU-PF.
Labo abezanu abathi bona it could be acting angikwazi ukuthi khona bakhumbula yini ukuthi unabanyama wayesebenza lo David Coulthard wanyamalala. Angikwazi njalo ukuthi bakukhumbula yini ukuthi uDzamara lanamhlanje akwaziwa ukuthi umzimba wakhulele ngaphi. Angikwazi njalo ukuthi bangabe bekwazi yini ukuthi uThondira Indira kanye labanye abaningi singakhuluma be-MDC bodwa kodwa sikhulume even labo abezano abafa ngendlela ezithetsheneyo angikwazi ukuthi basawukhumbula yini singawaqamba amabizo mabaningi kakhulu angikwazi ukuthi basawukhumbula yini then ke uma sesizokhuluma ngokuthi kulama rock element uyabona i-rock element okwakuqala yi-element it's not a stray element i-element ekhona lapho okukhulunywa khona nge-element kutho ukuthi siyabe sikhuluma njalo nge-command structure ukhona oyabe bathumile now uminister of information okuyikho okufuze asitele khona ikuthi khona ngubani ke ukhomanda walawo ma-rock element ngoba nxa singamazanga ukhomanda walawo ma-rock elements kutho ukuthi siyabe sigaye ukuthi hhayi ukhomanda kulokho kungukhomanda welizwe oba ngubaba ubunangabo
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda obexoxa le Studio 7 ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Umanyana wenhlanganiso zikaZulu lamabandla ezenkolo obunjwe lonyaka eZimbabwe owe Civic Society and Churches Joint Forum usukudaze izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi sincedisane lasekhaya. Ukubamba ngamandla bonke abakhethwe kukhetho olusanda kwedlula kwenze ukuthi banakekele uZulu uBenedict Nhlapo usiphalo lodaba eseJohannesburg
ekhuluma lequla labeZimbabwe eJohannesburg umqondisi wenhlanganiso yeCSCJF unkosazana Abigail Mpambi uthe kuyadanisa ukuthi abafakwe ezikhundleni zezombusazwe sebefundise uZulu ukuthi achithe isikhathi sonke elwela ukuthi bangene ezikhundleni esiphezulu Unkosazana Mpambi ufuna abasemazweni bancedisane labaseZimbabwe ukubamba ngamandla ukuthi labo abakhethiweyo kusuka kumongameli welizwe abameli bedale lePhalamende omeya lamakansila benze umsebenzi abawukhethelwayo hathi kuphosana ngaqatha kubangwa isikhundla othumzabalazo owasungulwa ukuze kulwelwe impilo kaZulu usuphenduke waba indlela yokuphucula impilo yabasezikhundleni
abantu kabasele okunye ababhekane lawo kumbe sithi abakuchabangayo ngaphandle kwepolitics etc so 38 years after independence ukuthi belonke sifuqwa ama-politicians besenza ukuthi silwe kumbe silwele bona hayi lokho sithi hatshi
wabona uqoqwa kwenhlelo zalihlanganiswa emazweni umnumzana Mehluli Dube uthi njengenhlanganiso bafuna ukuqeda umkhuba ukuthi izinto zonke ezihluphayo Kukhulunywa ngazo nxa kulokhetho kuphela ukuthi iminyaka yonke ichithwe sekuphikiswana ngokuthi ngubani onqotshiweyo kumbe onqobileyo
Sifuna ukuthi each and everyone abe involved kwezomnotho lapha hleli khona abe nenhlala kahle abe nempila kahle sihlukane nokubhekana nokukhetho lokho
Wabona ukuhanjiswa kwenhlelo zenkampani ye All Diamonds kwele South Africa unkosazana Lisakazi Maphoma laye ukudaze abeZimbabwe abasemazweni ukuthi labo basukume balwele ukuphuculwa kwempilo kaZulu bengameleli ukwenzelwa izinto yilabo abasekhaya lenhlanganiso ethi sesedlule isikhathi sokuthi iZANU PF ikhale ngeMovement for Democratic Change kuthi njalo MDC layo ikhale ngeZANU PF ethi iZANU PF yiyo ekuhulumende ngakho ke ayibe leqiniso lokuthi uZulu uthola konke okufuze akuthole kuhulumende Ithi ngokufanayo MDC yiyekhokhela amakansili emadolobheni ngakho kufanele ibone ukuthi izakhamizi ziyakuthola konke okufanele zikuthole. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje emhlabezweni liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa koBulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhutshwa yileli thuba.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu sokuthi likhulume konke lokufisayo ke kusenhliziyweni zenu. Lingakhohlwa ukuthi sithumezele imilayezelo kunombolo ethi 001-202-465-0318. Saphinda njalo 01-202-465-0318. Leke phela iWhatsApp yethu napa kabantu abakhulumileyo walamhlanje.
Mina nguGoodwill Ncube ngisesamethweni ngapha. Esibhekane lakho kakhulu kulezi suku yintengo yezinto, izinto zikhwela emalanga wonke, akusathengeki. Othola wena 50 kg empuphu isifika kubo $40. Ukuthi ukuthi ngasikwazi ukuthi-ke ngithi yalonyaka abantu izadlalwa njani. Ithukela i-2 kg uyithola i-4 dollars. Imali ayibonakali, ama-bond ngapha vele bayala bathi hayi lokhu basho mali lokhu sokuthengiswa ngama-rand. Ukuthi ukuthi ngasakwazi ukuthi ilizwe leli kumbe seliphumeke phakathi ngapha sungani i-South Africa ngasikwazi ukuthi exactly sizayenza njani. Sivotile yesi umnangagwa simvotele wathembisa ukuthi lokhu lalokhu kuza kulungisa but as it is hayi kuthembisa ukuthi kwehlulekile. Ye kwehlulekile sibili sikhe sizame ukuthi kumbe singathini. Abantu sebedinge baswela ilanga lishisa okwamagama ukuthi kakhethi songani vele sesilinde kuyathengisa nje ukuthi lunyaka kungaba le drought ezima kakhulu. So-ke hayi abantu kukhanya ukuthi banikini amakhanda mani ukuthi kakithoke kunjani uhulumende uyehluleka umumo womkhathi awumanga kuhle. Hhayi ngiyabonga hlabezile.
Igama lami ngukhakumbo ngihleli ngela egoli ngihlale eBeria. Inkinga esibhekane nayo ngingathi nje into eziningi imisebenzi ayitholakali ekhaya kunzima. And then nalanhlala khona amarenti akhona vele kusuka kube wethu kusuka kungicabangisa ekhaya. So angazi ukuthi ngithini. Ekhaya kunzima uma ukuthi vele imali engiyithumezayo mina ekhaya njengomuntu ozisebenzayo okwamanje ngizama ukuthi ngivule okuyikreshi. Manje labantwana kalekho ekhaya ngiphathisa imali encane kakhulu. Abantu abami la bafuna isikho sizikhona lekhaya labadala nalana vele kunzima kakhulu. Akuphileke godi akuphileke godi lakho kunzima ngempela ayikuzama nje but vele impilo yasegolile ayazi vele ukuthi impilo leyana vele efuna imali yonke into ifuna imali. Imali yakhona yikho yakuyahlupha. Ngibonga iStudio 7 ibona ngalani balaleyi ukuthi belingimanele lami banikeze i-chance enkulu kakhulu ukuthi lami ngizwakale ngisemsakazweni ngothabhumbo ekhaya mbuye ekhezi ngiphilisane kahle zisoma.
Ye lingakhohlwa phela sicela lisithumezele imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Zaphinda njalo 01-202-465-0318.
Ngakhulela koBulawayo ekhaya kuseGatemba. Ngisebenza in technical support, mostly izinto zama-computers.
Ngathi ngi-self-employed, ngenza izinto zabo hesa lo nezokuwelda. Okwalonyaka-ke kunzima kakhulu ngenxa yokuthi khona kulakhona lokhu kungazwisiseki kwezisindo zemali, kubuye kube lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa.
Kesibone-ke ezivela kwamanye amazwe. Inkokheli yamazwe angamajumi ayisithupha ite gwaqa kwele France lapho bekunesikhumbuzo khona sempi ye-World War I enelise iminyaka elikhulu izolo yaphela limpi. kwafa abantu abaningi kakhulu empini le. Umkhokheli kahulumende kwele Israel obekwele France usebuyele ekhaya kulandela ukuqhamuka ukudlakela phakathi kwelizwe lakhe lele Palestina. Sokuqhamuke njalo umkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo endaweni lapho okulempimpi yomvukela.
Ye mahlabe zulu kuhlandla lethu lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe esihlale bekwele Melika. Lamhlanje silo Musa wenkosi Ndlovu. Siyakubona Musa.
Yebo linjani Ntube?
Siyaphila kunjani lapho khona khona?
Hayi lami ngiyaphila.
Uhlala ngapi kanti lapho eMelika?
Mina ngise Maryland nje phandle kweDC.
Ye wakusitshele kancane ngawe ukuthi vele kanti Musa wenkosi mbani?
Ngowako Ndlovu, ngakhulela koBulawayo ekhaya. Ha lapho kuyakhathaza. Ande khaya babe sithi kuthiwe kobaba kumbe komama ngikhaya engilaziyo kuseGatemba.
Aha.
Yeah.
Kodwa usakhumbula khona ngathi?
Ah kakhulu, kakhulu.
Manje sikhangela ke impilo yakho lapha ubona ngani iJova njani? Ihamba kuhle kumbe kunjani?
Iyahamba khonoko. Nje ukuthi isikhathi esiningi siyasibona ngathi lokho esikwenza empilweni kule ngesilungu bathi room for improvement. Kulezinto nje ezingaba ngcono kodwa hayi angikhali kakhulu.
Yes, ngathi usebenza umsebenzi bani lapha kwelemile?
Ngisebenza in technical support, mostly izinto zama computers.
Ye, wakufundela kakhulu konoko?
Ye, ngafundela lapha. Yeah.
Mm, so nxa ukuthi ubamba ama computer uyabubambani konapha?
Ngisebenzela ihotela, siyabe sisiza abantu abasebenzela leyo company. Ngabangabelazo ukuthi nxa umuntu eqalisa umsebenzi kuleyo company ithesilungisa ukuthi abele email yalapha lokunye nje ayabeza kuswela ukuthi enze umsebenzi wakhe like access to software ezehlukeneyo. Then nxa sekuyikuthi sephakathi kwa umsebenzi bangabalohlupho bakhuluma lathi.
Singathi kodwa impilo yalapha-ke kwelemeleka injani?
Kuyaphileka, akulula. Amathuba ayatholakala nje ukuthi uzofike lapho ngenza khona umsebenzi. Safika lapho elizwe leli ngendlela ezehlukeneyo. Abanye bafika bezofunda, abanye bafika belanda ukuthi bazohlala le muli yabo. Into enkulu yokuthi umuntu athole imfanele zokuthi asebenze ngoba yinto esisenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi benze into abazifunayo. Okunye ngibona ukuthi nxa livele liqhathi ukufika elizweni leli, into iyayihluphe yimali yesikolo. Nga ufika umuntu evele ngumuntu waphandle ukuthi bathi baza ku nga uvele ungasukanga ukuthi bekuthembisile ukuthi baza kubhadalela ukuthi uthole leyo mali ngeya kube yinkinga ebantwini abaningi.
Mhm.
So nxa sudlule lapho hawo ngafunda sibili, I think iningi labantu engihlangana labayi abehlukani le njongo abayisukela phansi ekhaya, ababuye kuzofunda bafika bazofunda, iningi labo sebesebenza. So kuyaphileka. Nje kuba nzima ukuthi nxa umuntu ekhathana kasekhaya, ikakhulu labo enyambona ukuthi abala ngithi ihlobo zabo lapha, kuba nzima kubo.
Mhm. Hayi ke sibona ngazani-ke udaba lweduluma lapha okwalamhlanje. Sicela uvalelise ngamafutshane.
Siyabonga balaleli, niyabonga la kuwe baba Dube ukungenza kuhlelo lwakho.
Sibonga kakhulu Mandlovu. Lo ke ngumusa wenkosi Ndlovu, yikhona pha-ke kwele Melika.
Lelo ke belilihlandla labantu abahlala kwele Melika.
Ye kusigaba lapha esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezijeneyo. Lamhlanje silobaba uThamani Ncube. Thamani kunjani baba?
Ngiyaphila kithi, unjani khona ngapha eMelika?
Phile kakhulu, akusitshela ukuthi ngapha khona.
Mina lapha ngiseplumtree esigabeni sakomadlambuzi.
Kunjani komadlambuzi?
Hhayi, komadlambuzi kuyatshisa, sibona lezulu seliphuzile lapha, ungani kuzasiphambanisa.
Ye akusitshela ukuthi kolapho wenzani vele empilweni?
Ngathi ngi-self employed, ngenza izinto zabo hesa lo nezokuwelda.
Ye kodwa ke kuyathengeka yini, kume njani mntakamama?
Ya kunzima kipsi, sesikhuluma iqiniso kunzima vele. Ubunzima lobo asiqalanga nabo namuhla, buqale yinto yakudala vele from the 80s, ngoba sikhuluma sinje thina sigcine singena kwi-informal sector but singama-professionals, singabantu abafundileyo. Khona lokhu kuyatshengisa ukuthi khona izinto azimanga kahle eZimbabwe nxa uzathola abantu kuphela ama degree sebe ku informal sector kunokuthi khona babe yibo abangathi ba driver yi economy. Ah kona lokho nje sithi izinto zinzima. Owalonyaka ke kunzima kakhulu ngenxa yokuthi khona kula khona lokho kungasisiseki kwezisindo zemali, kubuye kube lokuselakala kwempahla yokusebenza. Mina ngikhuluma nje impahla naleyo kuwelda ngithenga kwelase Botswana ngoba lapha ayithengeki, indlala ingathengeki ayitholakali.
Manje ugcina usenzani baba?
Hayi uyagcina lawo usiya usungena ku black market naleyo uzama ukudinga ngoba eBotswana phela basebenzisa amapula la kwele South Africa basebenzisa amarandi. So ikuzama ukudinga yena wona lawo marandi kona ngapha ku black market naleyo. Njalo usuzama phela ukuthi kona lawo ku pricing yakho ubone ukuthi kona uwamukela imali lawo ozaba uyode ngayo ngoba kuchila kungasela ngqondo kithi ukuthi kona u price ngamarandi kumbe I mean u price ngamabhondi wona lawo at the end of the day wena uwoda ngamarandi kuchila ukuthayela lapha ngoba le rate yakho iya fluctuate vele akulante right.
Imakethe yakho ime njani?
Iyabe ikhona ikakhulu thina ngithi isikhanda izinqola silungise lezi zinto eziyabe zifile sesibuya ngapha laseku la kumasaluni ngapha abantu babefuna ukulungisa amakhanda befuna ukugelwa befuna ukwenziwayo yeyimakethi ikhona kodwa sekuhlupha ikhona lokhu ukuthi khona thina siyabe sithagethe ukuthi khona sisize abantu abasesigabeni but ugcina su-externalize uthole ukuthi khona ingxenye sikhuluma labantu abase-South Africa abalemizi ngapha eZimbabwe sebekubhadala khona ngale e-South Africa kumbe bethumeza imali ngabo malayitha kanjalo. Kodwa uyabona abantu iservice bayayifuna kodwa inxa ukuthi kona phela i-unemployment iphezulu abantu abasebenzi so kugcina sokulama complications amaningi kodwa ubona ukuthi kona abantu i-product yona bayayifuna kodwa bafinyeleli kahle ngendlela abangafisa ngayo.
Yes, ngathi wena ukuze usuthiseke sibili ukuthi hayi usutshaya kuhle umsebenzi kumele uthi ngayo eZimbabwe kume njani?
Ya, eZimbabwe nxa kuyikuthi khona sibili umsebenzi sesiyitshaya ngempela mpela kuyabe kumele ukuthi khona eZimbabwe i-material one ibe khona kona lapha kubo Steelworks kumbe ngapi uyithole ngentengo lawo efinyelelekayo then wenelise la ukuthatha umuntu ngemali azayifinyelela ukuthi kona ayibhadale nawe ube ne-profit. Thina ngapho ungananzelela siqeda almost about a week kungela magetsi so surelya kubo generator landani so zona lezi zinto ziyabe zilimaza kakhulu i-business njalo okunye ngingasithi izinto ziyabe ziright isikhanyele ukuthi kona umntwana ngayephuma esikolo ele-profession kumbe lo msebenzi awaziyo angene kwi-industry kona lapha eZimbabwe asebenze aqhathwe kumbe ofuna layo ukuziqhatha aqhathe abanye but kahlesi mina ngakhuluma ukuthi kona kumele ngiqhathe bani ngakunje ngimbhadale ngani uyathola ukuthi kona impilo yakho nenzima aluba nje kungaba ne-stability kwi-economy kids besingakhuluma ukuthi kona hayi ilizwe selihamba hayi kona lezi nyaka esizibonayo kathesi.
Hawu boni ke Mvukancube, sibonge kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje. Valalisa sibili ngamafitshane kunapa.
Ye hayi isifiso sami besiyukuthi khona iZimbabwe bakithi asikeni sikhangele lapho esiya khona siphinde sikhangele nokuthi kodwa kanti abantwana laba esibazeleyo abathe ezikolo labanye abakhasayo mpela mpela yiyo impilo esiyifisela abantwana bethu yena lesiyiphilayo ukuthi labo baphile njengathi.
Ye lapha ke ngubaba ke uThamani Ncube khona ngale ke eMadlambuzi.
Kama uThokozani wanqube lapho eKZN abanye ngibe bangazi ngoDeclas futhi iqembu imenene engalisungula ngo-2004 kahlehle abe ngathuma kancane ngoyazama i-official angathi ngo-2008 so-ke ngisebenza nabakhwenyana amalunga abakhwenyana lapho namanje hayi iqembu lonke kodwa owadlala ikhipha kumezafasisa abakhwenyana so-ke othini jabula kuma ngifuna ngithole ithuba lokuthi ubabuduba angijani nami abalaleli. Yazi ngithole ama WhatsApp amaningi nje mangasa after ayo ngoma izwakala lapha emhlabeni. Namanje ayangena all over the world ngoba abanye basekhaya abanye balapha eWashington abanye base-UK abanye ukuthi abanye bala e-South Africa njengakho futhi abantu abajabule kakhulu nambe into ebengaqabanga ukuthi ingaba ngale ndlela ngibonga kakhulu impela ukuthi bayithi iyakupromota lapho sibonga kakhulu kakhulu.
Ye akutsho-ke ukuthi umculo wakho bangawuthola njani?
Okwamanje ngomanje i-dollar awukho ngoba sasaba i-pirate sasaba ngoba befuna ukuthenga one isebenza ama-million. So-ke abantu okubili bethu elabanenambani njengoba ngisekhaya ngenza ama interview last month ngaba phathela abaningi bawathola ngoba ngabe ngabathena inyezo nabo. So-ke into engcono ukuthi bethathe inamba yami, inamba yami ngoba kungcono uma ngabe zengiphinda ngenamba yami. Kulula mhlawumbe abanye abalapho nezihlobo ezingapha eSouth Africa kulula ukuzeyithola ngizovele nginikeze laba abangapha bewazoxhumana njani nabo lapho. So-ke ngizocela ukushiya inamba yami emoyeni ngoba ngingayishiya
yeyishiye ba.
Inamba bazongithola ku WhatsApp
060-388-1290. Uzahambela nini kwelezi babo?
Kuyaphoqa ukuthi ngempela uma ngingasahambanga mina khona umfana omncane wakandlovu mfani engizomnika amafidiqi-ke lapha ngomake sebephela inovemba ngoba abantu bayakhala manje njengingcono ngimnikeze ngwenze ngimnikeze ayowapromota ni ithozibaunendlela azokwenza ngayo ngifana odayisa amafidiqi unendlela kuthi abaningi bayohlanganeka obulawayo lapho ehambe indawo eyiningi abadayisa ngazi ukuthi uzosebenzisa imoto enesipika kanjani kodwa uyena owaziyo kodwa ngo-November mina ngoba ngeza mhlawumbe ngina kodwa uma ngabe ngikwazi ukuthumele ukuya namisa ebesinayo lo mfana I think ngizohlubeka ngoba khona into efanele ngoba ngathi ngizongena estudio emaduze nje ngikhiphe yedwa mi-track. So-ke bonke mhlawumbe bazocela loba niyiningwane oqade mhlawumbe yonke emafuli November masekwethele November.
Ekhuluma-ke labalandeli bakho.
Ngiyathanda kakhulu le nto eningikhombise yona ngempela angazi ngathini ngendlela into ebengayi-stage kangayo ngoba phela yabona uma usemncane sakhula emculweni abantu abanye baye begxeke abanye bethinti kodwa ngendlela abantu abangikhuthaze ngayo abanye bambeke kuleveli le amasemba amakhulu kalo kungenza ngikhuthele kakhulu ithi ngicela ngisisapothe ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke umfo kamenemene lapha siyambona uyajaza sibili kulo muntu abaningi lapha ababukeleyo sibili silo Steven umuthi malave uthi ya vele iZanu PF ala ndaba lokuthi umhlaba uthini ngoba lo Zamara wanyamalala ukuphi kambe umfowethu kuzobuya uAmanda Mazibe uthi amavuko kuzobuya ke lo Sikhalo mabhena layo uyakhuluma futhi xa lifuna ukuthi sitshaye-ke umculo wenu ingagoti ukusithumezela imlayezelo kunombolo ethi 1-202-465-0318 yeyi-WhatsApp ina leyo. So-ke lingakhotha sibili Caroline embenule la uthi ngikhona Sikhalo Mabhena, Tenson Moyo, Robert Murima, Brenda Mabri, Eslinzi Hammond uthi amajoni Mthembu ye utshona njani mama kuzobuya lo Hamilton Mashudu uthi lami ngikhona khonapha sakhile liline siyakuzwa kakhulu tu ye mbona zani isikhathi sethu sesiphelile singake hlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla leZanu PF lidinga mangalo hlaza tshoko ukuthi kulabantu abaphose bathumba uMnumzana Nelson Chamisa kodwa-ke ibandla le-MTC lithi akumangalisi lokhu okukhulunywa ibandla leZanu PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje asidibaneni-ke ntambama ngo-7:30 PM kwalapha emsakazweni wethu oluvalisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.